Umsakazo we-Studio 7 wethekelele ezigabeni eziholwa zenduna lezi wananzelela ukuba emasimini ezakhamizi eziningi izilimo kazikhuli kuhle njalo zihlaselwe kakhulu izibungu lezi okuthiwa yi-full armyworm kanye le-webworm eyiyo ebikwa isidla ubhedu. Ngokutsho kwabalimisi be-agritex bakulindawo, izinanakazana lezi ziqale ngensewula yomnyaka ophelileyo ngomfumfu lolwezi. Ukhansila wesiqintini sekatshetshethe umnumzana Give me again moyo uthi lolu hlupho lokhu lusidla ubhedu.
Iqhelele selizinye umumo, abantu inhlanyelo bayithole nzima, bethole nzima nje kunjalo inhlanyelo sekulobudli lo. So into ekhona ukuthi uhulumende kangenele abone ukuthi abantu yabanika umuthi owenelayo.
Omunye wabaphazamisekileyo elima ngohlelo lukagatshompo ongusabhuku umnumzana Francis Mathe wesiqintini seJabulani uthi phezu kwezibungu lezi izulu lalo lina okwenkezo.
Isimo sibi kakhulu ngoba izulu liphuzile ukuqala, kuthe kumila kwaba lesibungu kuthiwa yiziqhele. Sitshaya amabele ukuthi virathe lokuthi sesiqasha kutho ukuhlanyela. Kanti lesikhathi sesihambile ukuthi kambe nxa singahlanyela kathesi akuna sivuno esingasithola.
Unkosikazi Florence Mkandla omunye wabosobhuku ehlanganani uthi imhogoyile isilothise inengi emasimini kanye lezivandeni, kwesinye njalo ikati lilala eziko emizini eminengi.
Sisendlaleni okokuthi ngoba kasilandise kangasilela lizwe.
Unkosikazi Lilian Ncube uthi ngendlela izibungu lezi ezihlasela ngayo sekungathi kukhona ezikuhlolayo.
Indima zonke engazilimayo lezana engilime ngezandla usanda kusungula umumbu wakho lokuphuma, isibungu sakho asatsho sangena. So le nhlanyelo ukuthi namhla ucabange sekudliwe, kusasa futhi ucabange, amanye amagodi akhona agcina vele sengasela lutho.
UmaNcube uthi phezu kwalokhu lokuvukela elandelela emasimini kuba nzima ngoba esondla ingane ekhubazekileyo okuyimvama emizini eminingi emangweni lo.
Ngoba ngumntwana ongeke wamsiya yedwa, ngumntwana ongeke wahamba laye futhi emasimini, njalo le ndlala ikhulile. Besiphila ngokuthengisa uludi. Kathesi lokuthi ulude ulukhe uhambe uyethengisa kuyabe sekungasayenzi ngoba umntwana uyabungela ukuthi uyamthiya lobani.
Ngenhlupho ezifana lalezi, uKhansila Moyo uthi sekuyisikhathi uhulumende ngaphansi kogatsha lwe-social welfare kanye labalimisi be-agritex okufuze besondele eduze besize izakhamizi ezifana loMancube. Okhokhela ugatsha lukahulumende kuhlangothi lwe-agritex esabelweni seMathebeleland North umnumzana Dumisani Nyoni uthi izibungu lezi zisabalele yonke indawo kusabelo lesi.
Siyakhuthaza abalimi ukuthi bazincedise lapho abancediseka khona ngohlelo lukahulumende, bancediseke ngemithi yokuchela.
Omunye njalo umlimisi ukhuthaze izakhamizi ukuthi zisebenzise igwayi lokubhema belihazwe emasimini ngoba lalo lisiza ukubulala izibungu lezi. Phezu kohlupho lolu eleZimbabwe libhekane njalo lokufa kwezifuyo ikakhulu inkomo, lokhu kubangelwa isifo semikhaza kanye lesomiso sendlala i-El Nino ebangelwa yokuguquka komkhathi i-climate change. Ingcwethi zomkhathi ezithi ikhangelelwe ukuqhubeka okweminyaka emibili njalo iza dala indlala esabekayo kuZulu. Ngimele iStudio 7 ngiseWange, ngingunokuthaba Dlamini.